Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Mpandula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje udaba lwebizo lebandla leMDCT yona ezasebenzisa ibizo elithi MDC Alliance kukhetho luyaqhubekela phambili.
Bona babona ngani ibizo lidlozi ukuthi ungasebenzisa leli bizo suzanotha, hatshi abantu balandela umuntu oqotho, hatshi ibizo.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zibhekane loduko lokusilela kwamabhasi avunyelwa ukuthwala abantu awenkampani yezukho ukuze zifinyelele ama-growth points lapho ezingahlatshwa khona ijekiseni ye-COVID-19 lokunye.
Sehluleke nje khona ukusipenda kodwa umbuzo wami uzaqala lokuqhubeka ukuthi yebo edorobheni lingasifaka isitimela kodwa lilungisa njani ofuna ukusuke siye ekhaya.
Amatitshala enhlanganiso ye-R2s athukuthele ngemva kokuba isiphathamandla sempilakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima ethe linhlanganiso yasungulwa ngoncedo lwabahuquluzi benotho abafuna ukugenqula uhulumende.
Imbiko kamphathi ntambo uMavima ayisethusi kodwa ke uhulumende weSecond Republic useqinisa ukukhuluma amanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lwebizo lebandla leMDCT yona ethi izasebenzisa ibizo elithi MDC Alliance kukhetho luyaqhubekela phambili. Izolo sixoxele sikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube wasichasisela isizathu sokuthi kungani bezasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Ngesizwe ingxenye yengxoxo esiyenzelaye.
Uyisivumelwano esalotshelwa nayo ukuthi lo ongumkhokheli weMDCT njengoba kuyilibandla elikhulu nguye okumele aphathe kumbe abe ngupresident weMDC Alliance. Yiko okwenza ukuthi ubaba uTswangirai esesichile uNelson Chamisa njengoba wayesekwanisile ukuthi enze ukuba abe ngupresident weMDCT wahle wathathwa ke waba nguye upresident weMDC Alliance. Kuthe sokuphuma ke ngokomthetho ukuthi hatshi wayengalandelanga i-constitution ye-MDCT ngakho kwakumele aphume kwenziwe i-extraordinary congress ngoba yiyo yodwa indlela akwa umuntu aba ngupresident we-MDCT nxa sokuthe kwashona kumbe kwafa upresident.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT. Sithole umbiko kamakhalekhukhwini ovele kumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda yena othi uZulu uyazi amikhona ngesikhathi sokhetho okungekhathalekile lebizo lebandla.
Kambe mhlabe Zulu ngubani ongaziyo ukuthi ukhetho luka-2018 kwaba lamabandla angu-24 ancintisayo abanye ibonaba oMDCT ababethungamelwa ngalesi sikhathi ngumama uDr. Makhupe abazizuzela i-45,000 kuphela. Lathi abe-MDC Alliance sangena uChamisa wasimela sazuza 2,2 million votes. Kambe ngubani ongaziyo ukuthi iMDCT labangani bayo bahambisa umoya uTswangirai ekhoti besithi waphambanisa iconstitution ngokukhetha ubaba uMdluli lo baba uChamisa ukuba ngaba vice president baze bacina kuthiwa hatshi uTswangirai waphambanisa umthetho yikho kwaqala kwangena khona impetho. Kambe ngubani ongaziyo ukuthi ukhuphe le-MDCT benza i-Congress yabo. Kambe ngubani ongaziyo ukuthi MDC Alliance ethungamelwa ngubaba uChamisa laye yenza i-Congress ngo-2017 yagcina ikhethe ubaba uChamisa. Konke lokhu yimbali efanele siyazi. Kanti-ke Namhlanje uMonzora sengupresident nangu la esekhethe upresident uvice president wesibili uMdzuru amandla lawo wathatha ngapi bona bahamba bathi babutswangira uphambanisile okuqakathekile nanku kuwe uMonzora lokhuphe baxotshe ama councillors ethu lama MP amaningi besithi namhlanje aliboni ukuthi abantu laba ngamaqili sebephinda bebuya sebesithi ibizo leli ngelabo sikuthiya yini lokho mahlabezulu khambe ngubani ongaziyo ukuthi uLucia Mathibenga waye ku coalition ekuthiwa Rainbow Coalition eyithungamelwa ngumama uDr Mujuru eku rivalry alliance namhlanje sebesithi MDC alliance eyabo Monzora silo mama uLucia Mathibenga iPDP aliboni ukuthi bagebha amangcwaba bezama ukuthi bona babe lomkanjo into sokuthiwa namhlanje sokule MDC alliance behamba begibha mangcwaba be reconstitute iMDC alliance isizathu ukuthi sebehugwe izimota zePollard thina ibizo ngiyasilabizo kodwa abantu bayamazi umuntu omela abantu ibrand uadvocate Nelson Chamisa okobizo lokhu sizalitshela sizabuya kini ngesikhathi esifaneleyo bona babona ngani ibizo lidlozi ukuthi ungasebenzisa leli bizo suzanotha
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Izakhamizi zemaphandleni zithi zilokhe zibhekane lodubo lokusilela kwamabhasi avunyelwa ukuthwala abantu awenkampani yeZupco ikakhulu asuka emizini yazo esiya emaGrowth Point lapho okulamabhanga ezempila kahle lemisebenzi amapolisa ahleze esithi ahluthuna izimoto ezingabhalisanga kunkampani yeZupco nxa zithwele abantu ukwenqabela kumemetheka kwegciwane lecoronavirus umnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMatabeleland Institute for Human Rights uthi inyathelo leli alisoze liphathise kakhulu abahlala emaphandleni.
Indaba kaZupco indaba ebuhlungu kakhulu ngoba abantu lokhe beminyana ukuze bagade abantu lokhe bethatha isikhathi eside belayinile bemelele ukuthi bathole ukugada ngalesi sikhathi se-COVID-19. Ibuhlungu kakhulu emakhaya ngoba uhulumende uvalile ukuthi laba lezimoto zabo benelisa ukuthwala abantu. Wathi uZupco ngiyotholayo kodwa ungahamba emakhaya ema-routes asemakhaya uZupco kapha. Kuyabe kulo Zupco osuka kobulawayo esiye eGwanda, osuka kobulawayo esiye eMaphisa njengesibonelo. Kodwa uZupco osuka ekhaya esiya e-district center akakho. Abantu bahamba njani besiyathola impila kahle e-district center ngoba siyakwazi ukuthi ama services asema centers emakhaya ayikho i-transport ngabo abantu bezimoto zabo bengathi bayathwala bayathathelwa izimoto zabo siyakwazi ukuthi we are still in a centralized system ngokunjalo ngoba kumele uthole usiye ema centers ukuthola yonke into i-bank ise center impila kahle isesenta nxa usiyalungisisa kwezemfundo ukuhamba esenta nxa usiyalungisisa kwezithupho kwamabhetho kwani death certificate yonke into iburial order uyithatha e-district center kodwa kakula Zupco ngakuhambisa e-district center ngoba uhulumende lokhe tshaya phansi ngonyawo ukuthi hhayi akula nto enjalo abantu bezimota abangathwala abantu kuthwala uZupco kuphela.
Sesikhangela amacebo kahulumende awokuqeda lolu hlupho abalisa ukuletha izitimela njalo siyabona lokuthi uMongameli Mnangagwa usungule amanye njalo amabhasi eZupco kuzaluqeda yini lolu hlupho.
Yes, siyabona emadorobheni sebefaka isitimela ukuthi sizame ukuncedisa ukuthwala abantu kodwa
asingakhohlwini ukuthi kanti isitimela sona lesiphela naso antsho sehlulile phela, we have run down NRZ, sasilama goods train etwa sehamba go, sasile zitimela ezihamba kwamanye amadolobho bese sihamba go, njalo futhi naso ungasikhangela nje so sitimela ongathwala abantu ngo-2021 lesi, sehluleke nje khona ukusipenda. Kodwa umbuzo wami uza kuqalula ukuqhubeka ukuthi yebo edorobheni lingasifaka isitimela, kodwa lilungisa njani ofuna ukusuke siye ekhaya, osekhaya ke anje abone sesisenza i-development umbe i-decision ele bias to abantu bedorobheni ezifa abantu bekhaya kabasobantu. Yebo siwazwile ukuthi kulamabhasi amatsha abuyayo, kodwa singakhohlwa phela ukuthi ngomnyaka ka-2019 kulamabhasi angu-76 alontshwayo esabona ebekwa emphakathini esithi wona kwathiwa azasebenza ubulawayo iMathi North loMathi South engamabhasi amatsha, kuthiwa hambe ayevele eBelarus. Lanamuhla amabhasi lawo kasiwabone emgwaqeni.
Umnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Amatitshala inhlanganiso ye-ATUS athukuthele ngemva kokuba isiphathamandla esibona ngezempilakahle kaZulu, umnumzana Paul Mavima, ethe linhlanganiso yasungulwa ngoncedo lwabahuquluzi benotho abafuna ukugenqula uhulumende. UMavima utshele iStudio 7 ngolwesithathu ukuthi amatitshala e-ATUS ayenelisa ukuthenga izimota, yona inhlanganiso yabo ilamalunga angamakhulu amathathu nje kuphela. Sixoxe lesikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe ukuthi bathini ngala mazwi.
Imbiko kamphathi ntambo uMavima ayisethusi, kodwa-ke esifuna ukuthi sikucacise ukuthi uhulumende we-Second Republic useqinisa ukukhuluma amanga. UMavima ukhuluma ngokuthi silamalunga angu-300, singakabhalisi vele amalunga angu-300 sasesiwedlule kudala. Pho kumanje sesilamalunga akhatshana kakhulu. Yabona ukuthi into enjalo evela kudokotela isikhicamfundo kuyabe kusethusa ukuthi aqamba amangangako okukhuluma nge-300. Okunye amalunga ethu ngababalisi, kuyasethusa ukuthi uhulumende kafuni ukuthi ababalisi babe lezi mota ezabe abazithenga ngeholo la. Yikho nje ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi asengezelele, yikho nxa sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu kuleliyani esasiliholele 520 iminimum esenelisa khona ukuthi ababalisi bethenga izimota. Bakubona ukuthi sokuyinto embi ukuthi ababalisi bethenga izimota, okunjalo vele kaba bafuni. Kathesi sebeqamba amanye amanga amakhulu okuthi sinikwe imali evela ngaphandle, asikwazi labantu bangaphandle kwangikhona ukuthi ngimanga. I-union ama-members aya-subscribe, i-union iphila ngemali yamalunga ayo.
Sike sezwa njalo esinye isiphathamandla sikahulumende unkosikazi Thumisang Thabela esithi yena otitshala abangela mali yokuya emsebenzini kuzamele bayiboleke.
Kuyasethusa ukuba umuntu oyiprofessional njengoThabela layo sengenile ekukhulumeni amanga, kodwa-ke kuhle ngoba ukhuluma amanga aveza uhulumende amsebenzelayo. Uhulumende amsebenzelayo uyakuvuma nxa silalela inkulumo kaThabela ukuthi umbalisi kenelise ukuthola imali yokuthi anakekele imuli yakhe, umbalisi kenelise ukuthola imali yokuthi aye emsebenzini. Sebeze bekhulume ngokuthi umbalisi ayeboleka. Okulusizi nje ukuthi bathi umbalisi kayeboleka kumatshonisa. Umbalisi njengeprofessional ngumuntu okumele ukuthi i-bank kube yiyo emnika i-mortgage loan.
Ungasela ukuthi kukhona yini ukutshengisela ukwenziwa inhlanganiso yenu?
Inhlanganiso yethu itshengisela mihla lamalanga besisebenzisa i-social media, Facebook, WhatsApp, Twitter. Sagcina sesikubonile ukuthi asikeni sitshintsheni indlela. Ngomvulo sasiseHarare sabhota ama-terminus wonke aweHarare lawa khuluma labantu ababemile bemelele uZupho, khuluma labantwana bezikolo ababemile belinde uZupho. Ukutshengisela kwethu sakuhlanganisa uhlupho olukhona eZimbabwe, lohlupho kadeso lwezimoto, kulohlupho lwemali, kulohlupho lwentengo zezinto zonke ezinengi. basibona abantu supporta sikhuluma labo sibonisana ngendlela okwenzakalayo ukutshontshelwa okwenzelwa ababalisi beholo labo.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala e-ATUS ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende usetshengise ukuvuselela imizamo yokusungula uhulumende womanyano lebandla le-MDCT. Iphephandaba leHerald lithi kubotshwe abantu abathathu eKaloma ngemva kokulwisana kwabotsheketsha abahlome ngenkemba abathiye abanye otsheketsha abambalwa belimele kakhulu. Okwamanje sendichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani nonke bantu bakithi, bantu be-Studio 7. Ngiyalibingelela nyidawo. Asikhulekeni ukuthi uNkulunkulu asikhulule. Kade sithwele nzima sihlupheka. Siyayibonga imphakathi ngokuhambela izindawo, ngokubavula abantu amehlo ukuze babone yonke incindezelo ekhona ebantwini bakithi. Abantu sebekubonile. Bantu bakithi singabanjwa ngokudla njengenkukhu. Laba bantu bavele bazenza abalungileyo uma sekufanele ukuthi bavotele. Ngemva kwalokho sesibe siqhahlelela kathana njengabantu abangaziwayo. Okhulumayo nguNqabutho uMpala esendaweni yaseSouth Africa endaweni yaseFreedom.
Salibonani bathungameli be-Studio 7. Linjani labalaleli baka-Studio 7? Lapanzama ukuthi ngicela ukuqondisa kulapha ukukhanyani kulento engani ngiyayikhutha ngomthwakazi. Ekuqaleni besazi umthwakazi edinga ukuthi akwehlukaniselwane kube lomngcele. Abantu beMathebeleland singangeni ekhethweni lwaseZimbabwe. But namhla okwamanje sengibona umqondisi sengumuntu osecontesta ufuna ukukontesta ekhethweni leZimbabwe. Ukuthi kusiya sokusiphambanisa lati ade sisingani siyagijima siye kumthwakazi ukuthi ayisilindele ukuthi siqunyelwe umngcele. Kanti manje nxa sesibuya sesikontesta ekhethweni leZimbabwe asithi uNkulunkulu ekwenze umqondisi evotelwe iZimbabwe yonke jikelele ebe ngupresident. Uzabe ngupresident weZimbabwe kumbe abe ngupresident womthwakazi njengoba yena kukhanya lifuna ukungena ekhethweni leZimbabwe. Singenelani ekhethweni leZimbabwe thina nxa sifuna ukwehlukaniselwa ilizwe.
Studio 7, yawu, nkosi yami, mina ngilokhu ngilombuzo, ngufakile umbuzo kangiphendulwanga sibili ngiyawucela ukuthi nxa kubizwa kuthiwa sanction, kuyabe kuthiwa sanction into bani? Sanction kulezidera ebizwa kuthiwa yisanction kuthiwa izidera. Kodwa lapha kuStudio 7 labantu bonke sizabethi hayi ama-sanctions afakelwa amanye amalunga ezanpf. Then khonokho kodwa ikho ngifuna ukuthi mina ngicinde lokhu ngicela ukuthi kuxazululwe kahle. Njalo kuxazululeke ukuthi kathi manje right nxa kathesi sinje sisithi thina kulama-sanction afakelwa amanye amalunga ezanpf. Right. Kukhanya ngani ayasekelwa ngabanye abantu laba abawasekelayo nxa sebewina kuyabe sokuthiwa bancedisiwe ngama sanctions na? Ngoba sifuna free and fair elections, siwine abawinayo bewine beqondile kungala munye obotshwa izandla.
Ngiyalibingelela lonke. Igama lami nginguhlalani Mlotshwa, ngizalwa eNkayi. Ngikho ke ngikhuthaza uZulu weZimbabwe ukubana lapho sokufika amalanga amavoti kodwa sibe sesivotela iparty efunwa nguZulu ukuze sithuthukise ilizwe lethu leZimbabwe. Ngoba mina ngikhuluma okwamanje ngilapha kwele Botswana. Okungenza ukuthi ngibe lapha kwele Botswana ludubo lwelizwe lethu ngenxa yokubuswa yiphathi engelazwelo labantu. Igama lami nginguhlalani Mlotshwa, ngizalwa eNkayi. Ikho ke ngiyakhuthaza uzulu weZimbabwe ukubana sibe sesivotela iphathi ezasenza ukubana sibe sesithuthukisa isizwe sakithi seZimbabwe. Sibe isizwe lathi esisibona sifanele, siyisizwe esiqinileyo. Bakithi, kasivukeni. Igama lami ngingohlalani, isibongo ngesakho Mlotshwa. Ngiyabonga.
Ekelani ngithi amajono amajono amahle basakazi beStudio 7. Ninjani ninjani ke injani impilo ngakhona ngabongaze America. Hayi siyabonga kakhulukazi ngomsebenzi wenzayo mara hey labona ke basakazi bethu indaba ekhona lapha eZimbabwe labona indaba ehluphayo kakhulukazi hey ka eyaqala ne akungeke and akuvalelanga ukuthi uhulumende weZimbabwe eyekele amaphoyisa ebopha abantu abagibela imijobo ngonibane labona ukuthi inhlupho yama-transport eZimbabwe ne yinto eziyinkinga ngonibana ama-transport amaningi amakhombi baningi abantu abathenga amakhombi besithi bedinge lapha izimali emgwaqweni yokubana amabhasi lawo ahamba lezikhathi ma ugigima la uyakhona ukuthi uthathe umjovo osheshayo ukuthi ukhone la ukuyafika ngesikhathi lapho oyakhona mara manje mase bezofuna ukuthi bona bebe yibo bodwa abapirateayo bebe yibo bodwa abathole iy'mali uhulumende yena tholi imali pake kwameni thina ke esithenga leyo mjovu ukuthi la sithole okusiphilisayo labona ukuthi into ebuhlungu kakhulukazi leyo and ayijabulisi siyayithanda kakhulukazi uhulumende wethu siyamthakazelela kakhulukazi mara ngendlela asiphathe ngayo since esangenileyo lo omusha ey azimanga kahle izinto bavedi into ebuhlungu leyo zokuzeza lapha ezikolweni ne uhulumende futhi uyasho ukuthi abantwana kumele befunde bengaxotshwa ezikolo mara njoba nanga amazwi ayaphuma indaba ziyakhulunywa ukuthi abantwana bayaxotshwa ukuthi azibhadalanga ischool fees why yena uhulumende engafaki umbe engathumi izithunywa zakhe lezi ezimelela imfundo yabantwana ezikolo bebonisana labo headmaster lamatishala bekhulumisa bebonisana ukuthi ma bebiza umhlangano biza umhlangano ngoba abantu labonana ukuthi siyingxaki siyizondo phakathi kwabantu abasingathi kwabazali lamatishala siyingxaki and sekungafaka ukuzondana ngondibana into eyenzakalayo abantwana bane 2 years kungayiwe ezikolo but since now izinto ezikanzakalayo eZimbabwe akulamlandeleli so singeke sitsho ukuthi uhulumende ukhuluma into ezicacayo kumbe ukhuluma into ezwakalayo hayi le nto iyasixaka bakwethu angeke sikhone ukuthi sithi sikhulume kanjani kumbe ziphile kanjani emhlabeni mara uhulumende ngazama ukuthi elungiseleyo ndlela ne lathi singamthakazelela ngondibana sihlezi phansi kwakhe thina sezandleni zakhe la ndola
ngibingelele basakazi abahle kuStudio 7 botungamile inkomo nabo Gibbs Dube nabo Ezra lapho siyabonga nonke nje ngobuningi benu sibonga kakhulu umsebenzi omuhle enisiyenzela wona nisinike izindawo ezimnandi ezinhle nezibuhlungu konke lokho kuwumsebenzi wenu ukuthi lisithulele konke kuyenzakalayo siyabonga ngingachitha isikhathi bantu bakithi ngizothanda ukuthi ngicele ukuthi mhlawumbe uma ngabe kukhona abantu abasondelane no councilor kwaMasendo ukhansilo kwaMasendo usondelane nenduna uMasendo last time sike sabe sikhala ngokuthi unduna uMasendo kayeke into yokutreatena abantu bakithi komthwakazi ngemthwakazi uma bekhankasela imthwakazi athi bahlukane nemthwakazi bazonyamalala namhlanje sesidibana nomunye ukhansilo walaphana kwaMasendo ukhansilo walaphana kwaMasendo usinikeza inkinga utreatena abantu bethu ubathembisa nokubaxotsha esigabeni lokho kuyihlazo elikhulu kakhulu ukuthi abantu bakithi asazi ukuthi badliswa yini abantu basempumalanga sebe-treaten abantu bakibo ukuthi ngcono kuhlale kuyizane omunye umuntu kafanelanga ukuthi akhululeke ngoba thina emathebelele nda sina-government siyazenzela into zethu njengamanje amaklinika ayakhiwa nezibhedlela nama-home affairs kuyakhiwa everywhere emathebelele nda izandla zethu amandla ethu asingathi asina-government kodwa amabhoda onke la ayenza imali asemathebelele nda kungani kanti abantu bakithi bevaleke kangaka bengavuleki amehlo bekubona
Sarbonan kuStudio 7 siyabonga Ntungamile Nkomo ukusizwisa izindaba ezimnandi zikaStudio 7 nami ngicela kuPaula lapho uDiyami Vule lami engikutsho ukuthi hayi uyabona uNkulunkulu uma engakubusisanga ukuthi ube ngumholi wabantu ungakufosi uyabe ungakuphiwanga like okamunzura lomakhuphi abaphiwanga ngoba kulabantu abakhuluma ngabo sebeze befuna ukutshontsha igama lika Nelson Chamisa ele MDC Alliance bithi balenze labo kanti ngithi ngo-2018 abantu besiyavota iMDCT yayikhona waya abantu bengayivotelanga bavotela uNelson Chamisa iMDC Alliance sebefuna ukudla ngakho lokho hayi kale kuphiwanga Monzora lomakhuphi lawe Khaliphani Phugeni therefore sizila into engasoyini aliphiwanga ubuholi babantu holani lokho elikuholayo nothi abantu abantu umholi abamthanda ababona ngani uphiwe ubuholi uNkulunkulu uNelson Chamisa siyacela lingaphambanisa izinto zabantu eziright aliko right lelo abantu abalithandi akukho umuntu ofaki uDusty D7 sitisiza votele MDCT hayi lihleli kubone khona lapho ukuthi hayi kulalaphe lisoleka khona ukuthi ubuholi kalilabo elikuphi uNkulunkulu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika. Umongameli Joe Biden izolo usayine umthetho othiwa i-executive order oza kwenza izisebenzi zikahulumende zihlatshwe ijekiseni ye-coronavirus. Lumthetho uza kwenza abangavumanga ukuhlatshwa babanjwe ngamandla ukuhlolwa ukuthi balegcikwane le-coronavirus kumbe hatshi kanye ngeviki. UBiden usayine lumthetho izolo esithi ukhuthaza abantu abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bayenze lokhu.
Many of us are frustrated with the nearly 80 million Americans who are still not vaccinated, even though the vaccine is safe, effective and free. You might be confused about what is true.
Udaba lwe-coronavirus lubikwa lungokunye okubangele ukwehla kosekelo lukaBiden kuphenyo olusanda kwenziwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Tifa wajabhi bhango saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani lolu phenyo.
Okokuqala okuyikho obekungathi kuyisiqokoqela kakhulu kulolu daba indlela ikakhulukazi aphathe ngayo indlela udaba lwabantu baseMexico namanye amazwe angumakhelwane lelizwe laseMelika ukuthi bekungathi useyenze umthetho wangathi uyawuyekethisa kancane kwangathi usefuna ukuthi avumele kakhulu abantu bangathi sebengena kalula kungasafani lesikhathi kusase lo mnumzana uTrump lapho owayevungama khona esithi yena ofisa lokuthi ayakhe lo mduli. Sibe sesibuya njalo olunye udaba indlela aye wabuya waphatha ngayo udaba lwase-Afghanistan ludaba olunye lwelafiki lwamenza ukuthi isibalo sakhe indlela abantu abamthanda ngayo lungathi luyehla ngoba siyazi ukuthi baningi abanye abavumayo ukuthi amasoja asemelika aphume kodwa-ke abanye bakhona abanye njalo abaloko kade besithi bakhitshwe masinyane noma bakhitshwe isikhathi singakafanele.
Nxa wena ukhangele umbuzo wakhe umnumzana Joe Biden sifika isikhathi esikhona kathesi siyazi ukubana zinyanga ezilutshwana kodwa ubona njani umbuso wakhe lo
umbuso kamnumzana uJoe Biden babugande? Mina ngokwami ngibona ngathi usahamba kahle kakhulu. Siyazi ukuthi bakhona abaningi ikakhulukazi laba bathi ngama left wing especially laba abakade bengabalandeli baka Donald Trump yibo abangathi bayihlwaya kakhulu imbiza leyo ukuthi ngabe mhlambe iyabila izichitheke kodwa ke esikubona kakhulu ikakhulukazi into eyagcina izala into efana nabo Black Lives Matters kwaba kungenxa yokuthi isipalo sabantu abamnyama ngendlela ababebulawa ngayo bedutshulwa nje mahlayana kwase kungathi amapholisa asephila nje impilo yokuthi kwampunzi idlemini kwakuyinto eyayingalunganga kakhulu ikakhulukazi ngasikhangela ilizwe elifana leMelika elifana ukuthi libe yilizwe eliba yi-exemplary kwamanye amazwe njengoba sikhangele yona iMelika ukuthi iyi-super power kodwa-ke ngendlela bekade bephatha ngayo kakhulu izinto ikakhulukazi abantu i-minority noma abantu abamnyama ngithi nxa ngiqondisa kwakuyindlela eyayimbi kakhulu ikakhulukazi ngesikhathi kusabuza umnumzana uDonald Trump kodwa-ke uBiden utshengisela ukuthi unakekela abantu bonke iloba umnyama noma umhlophe utshengisela ukuthi yena uhlonipha abantu bonke ngokufanayo okwenza ukuthi abanye abantu bemelika bona ikakhulukazi abantu bamhlophe bengathi abayijabuleli lokho ngoba sazi ukuthi bona bayathanda i-superiority yena leyana ukuthi bahlale bona basemqongweni sonke isikhathi kodwa-ke mina ngokwami ngibone ngathi umbuso kaJoe Biden okwakathesi usahamba kuhle kakhulu ngendlela okwakuqhuba ngayo umnumzana u-Obama
umnumzana Tifa wajabi bhango isizalwane sezimbabwe esihlala kwele bhilitane Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gandeng City asidibaneni njalo ngomvulo